Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 13 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela izitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala.
Ukuqala bakuthethe nabo ngoba bagcwele indawo zonke, abantu bazihlalelani baziqhubekela ngempilo yabo, but then baya befuna ukuthi becreate impression yokuthi kungani kulodubo.
Ibandla leZANU-PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathebeleland South. Kanti kuyini okubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuZANU-PF?
Ngakho ngeyindlela singathi hayi kulobubelo kancinyane. Ngakukubi njengoba ke abantu bekubeka ukuthi iZANU ikhanya ngathi iyathangela eMathebeleland. Hayi, kancane kancane iZANU iya ilahlekelwa ngabalandeli.
Oyisikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube uthi sokuyinhlala yenza ukuthi abamabandla aphikisayo benganqotshwa bahlabe umkhosi.
Okuqala ukuthi inhlanganiso yeSADC ayikaphe singathi iripoti yabo yokugcina, so lokhu mhlawumbe ngokuphakamisa amehlo nje ukuthi abantu bangakhangela lapha lalaphaya.
Obekhokhela iqula labazohlola ukhetho abomanyano weSADC umnumzana Nevas Mumba wethula amazwi okuthi kuza kuba lokhetho olutsha eZimbabwe, kodwa inkundla yokuxhumana AX imsuse kulinkundla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi atshengisele ngodlakela izitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala. Umbiko lo uza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni phezu kwempumela yokhetho olwenziwe ngeviki edluleyo ephikiswa libandla le-CCC. Lona elithi umholi walo umnumzana Nelson Chamisa waqilibezelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi kumbiko wawethule izolo uthe kule mbiko ethunyelwa yizigilamkhuba enkundleni zokuxhumana zikhuthaza abantu ukuthi batshengisele ngodlame ikakhulu eHarare lakoBulawayo. Kodwa uthi abazakwenza lokhu bazaphathwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Angamapolisa ndahlala daily efuna ukwethusela abantu, angamapolisa afuna ukuthi daily ayenze ama-decision ezama ukudabulisa ibandla thize. Ukuqala bakuthethe nabo ngoba bagcwele indawo zonke, abantu bazihlalelani baziqhubekela ngempilo yabo, but daily baya befuna ukuthi becreate impression yokuthi kungani kulodubo, kumbeni baphiwe imali bona labo abasukuluza abantu bengabatshela ukuthi kusese-credit bethu bebethe bephiwe imali. Kodwa eqinisweni angiboni lutho elisingathi kwankona lusenza ukuthi kulokungahlaliseki khona lapho. Ngifuna nje ukuthi abantu bengahlangani, ngifuna abantu bengakhulumi ngokhetho lona lolo olunganaluzange lakwanza ngendlela eyiyo. Yinto ohlupho elilaleli zentona leli.
Amapholisa wona khona ngapho koBulawayo singathi agcwele ezitaladeni yini? Ayabonakala
emigwaqweni kulamapholisa lo engahamba emithi izimota, but imigwaqo ngasuka uhamba ngoluveve road kulama road block I think ayi-2 ongasuka singathi wonke ama-road ndalida to i-city center kulama road block.
Khona njengoba amapholisa esithi kulabantu abaqhuquzela abanye ukuthi batshengisele ngodlakela ezitaladeni, ubona lokho kungenzeka yini? ikakhulu nxa sikhangela ukubulawa kwabantu ababetshengisela okwenzakala ngo-2018 ngemva kokhetho.
Angiboni kusenzeka njalo kangiboni kulabantu abagqugquzela khonokho. Kodwa ngibona nje amapholisa njengazo njengeyinye zendada zikahulumende ukuthi kathesi yaba lokhetho olungabanjanga kuhle. Singakaphendula izeki sisendula nguChristopher Mthwanga. Sela amapholisa kathesi ungawabuza ukuthi yiphi bayithethe ngainformation yona le. Eqinisweni bayakwaizo kodwa kulo muntu abazama ukumjabulisa yibuhlupheki lalo.
Ukhona kuyiwa phambili njani babafuzwayo njengoba siyabona umnankagwa uthi uwinile uchamisa uthi uwinile yebo izeki imalo mnankagwa kodwa abesadaki labe eyu labo sibone bamalo chamisa badayo ukhetho kaluqutshwa ngakuhle kuyiwa phambili njani lapha
esiqinisweni elithilayo akuyiwa ndawo akuyiwandawo vele khona ake sithi ngabe uye masona uwinile unensen engakhontesti i-outcome yona leyo vele uma iwini elo emasoni ayitshengisi ukuthi ilizwe lingaya nga baqhubeka nje bezinothisa bona senzele izulu ezimbabwe abasoze bafa bamsebenzela ngabantu nje abakhohlakeleyo abacabanga ukuthi ilizwe lona lelo umnotho welizwe uzebe uhle bodwa nabangane babo.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo umholi wenhlanganiso ekhankasela kulondolozwa kwelungelo likaZulu eibheju likaZulu. Kunjalo nje ibandla lezanu PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathabeleland South ezilichumi lanye. Kukhetho lomnyaka ka-2018 izanu PF yathola izihlalo zamalunga edalela eParliamente ezilichumi lantathu ele MDC Alliance lathola esisodwa. Kodwa ngeviki edluleyo ibandla le-CCC lithole izihlalo ezine elezanu PF lathola ezilichumi lanye. Kanti kuyini ukubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuzanu PF? Ngesizwe imbono yengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ngakho ngendlela singathi hayi ulobubelo kancinyane ngakukubi njengoba ke abantu bekubeka ukuthi izanu ikhanya ngathi iyathangela eMatsouth hayi kancane kancane izanu iya ilahlekelwa ngabalandela labasekeli labo abanye sebebona ukuthi hayi ayisilobandla elingabakhuphula empilweni zabo njalo okunye kunanzelela singakhangela njengeGwanda Mbeki district isigaba seGwanda iGwanda ayikaze kube lo councillor ophuma ebandleni eliphikisayo eminyakeni edluleyo lo nyaka batholakele ke abameli bamakhansila abangababane babe bahlanu eGwanda South. Lakho lokho kuyinkomba yokuthi hayi kuyathuthuka kungaba kancane kancane kodwa ke nanko ibandla le-CCC selinqoba lalabo okwakungakhangelelwa ukuthi linganqoba khona. Ngibone ngathi kungahamba kuhle lokhetho lube lukhetho oluthe tla olucacileyo iba amabandla aphikisayo alakho ukuthi anqobe kusiya ngesikhathi njengoba ibandla le-ZANU PF liyabe vele seliziphelela nje emoyeni. Njalo lo nyaka sibonile endaweni zabo Plumtree ibandla le-ZAPU lalo lingena ku-council. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi yebo kambe kungakhanya ngathi iMatsouth inganyelwa i-ZANU PF kodwa-ke njengoba sicho kancane kancane izanu iya ifiphala kuvuka amabandla amanye.
Manje ngokubona kwakho ukuze ibandla kumbe amabandla aphikisayo anqube esigabeni seMathabeleland South kuzamele enzeni?
Eqinisweni amabandla aphikisayo ukuze anqobe kuzamela asebenze kakhulu kazi bahlale phansi babone ukuthi yini okwenza ukuthi abantu balokhu bebambelele ebandleni leZANU PF eliyilo elibabangela inhlupho zonke lezi abakhangelane lazo. Yebo kambe abantu bangalibali ukuthi indawo eziningi zeMatsouth zazilama-overtrain ikakhulu abezipra okwathi ngo-1980 1987 unkomo lomgabe sebevumelana sivumelana sokumanyanisa amabandla abo basebesuka ke abalweli benkululeko labo bama ngenyawo basekela ibandla leli elezano PF kodwa ngelako lokho sokuguquka kokuqala sebegugile iningi labo namandla kabaselawo lokwethusela kwabo lokana abantu abaselandaba labo njalo ke ungabona ukuthi abanye babo lami ngibaziyo sebachiyana lezanu bavuselela izaphu ngokunye khona ukuza lithundubeza ke ibandla lezanu PF ibandla elinjenge-CCC kumele lisebenze ngamandla kakhulu lisebenzise inzalo yakulezo zindawo ukhokhelo obukhona la nxa bungobuphezulu bungaze bagabhela abanikazi beziqinti abanikazi bendawo abazana labantu abahlala labo kukhethwe abantu ngitsho lezikhundla zebandla nxa sisedla siyaphansi kazivele kubona labo bantu abahlala kulezo zigaba kuthi lanxa kukhethwa mbukhethwa okhansila kukhethwa labo MP kakukhethwe abantu bakuleyo ndawo kusetshenzwe kakhulu abantu bakuboniswe khona lokho ukuthi inzalo yakulezo zindawo lapho kuvuma khona yiyo umele ibe khona ezasebenza ngcono isazana ukuthi laphana kulozibani kungahamba kunje kuhambe kunje kuhambe kunje ngibona ari kungasetshenziswa kakhulu kusetshenziswa abantwana balezo zindawo impumela izaguquka sibili ngoba abantu nanku sebengathi sebediniwe izanu PF kungakhathalekile ukuthi imisakazo ithini umbe lalabo basakaza izindawo mbe social media kumbe yini abantu kumele basebenze kungenwe ebantwini batshengiswe ubuhle bebandla lelo ababe lithengisa elingayisilo zanu PF
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe. Kusenjalo umnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT osekubandla lezanu PF utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi sokuyinhlala yenza ukuthi amabandla aphikisayo esole impumela yokhetho nxa enqotshiwe.
Inhlanganiso yesadadi ayikaphe singathi iripoti yabo yokugcina so lokhu mhlawumbe ngokuphakamisa amehlo nje ukuthi abantu bangakhangela lapha lalaphaya okwesibili mina njengomuntu okwaba ku-opposition isikhathi eside into engiyaziyo leyo ukuthi ukhetho noma yiluphi oluphelayo akumelanga i-opposition ivume ukuthi kuhambe kuhle yindlela nje yokuthwala abantu ukuthi kuqhutsheke lawo ke lokho bekholwa ukuthi mhlawumbe kwelinye ilanga i-opposition iza kunqoba ukhetho okwesithathu engikunanzelelayo ukuthi indlela leyo indlela enokuhlapha kakhulu ngoba isuka ingcolise konke okumalana ngelizwe njengokwazakala ngo-2018 abengekho lawo mavi-11 yikho ngachiya iindaba ze-opposition zonke nje ngachiyana lakho ngoba ngawubona ukuthi ngamadlwane kudlalwa ngabantu ngempilo zabantu sikhathi sonke abantu besehluleka ukuthi baluselele ukhetho besehluleka ukuthi benze into ezingenza ukuthi banqobe ngokupheleleyo i-politics kumele ibe mayelana lokuthi lo oyabe enqobile aphiwe ithuba nxa ehlulekile kutshiwo ukuthi wehluleke lapha lalapha hatshi nje ukuba indaba yokuthathelana amandla nokuzwana amandla kudlaliselwa abantu isikhathi kudlalwa ngempilo zabantu iimpilo zabantu ziqhubeka phambili ama-politician ezabo ziqhubeka phambili besemandleni kumbe bekuseparliament noma bayabengakusi njengoba khona ukwesikubona kusenzakala
kodwa kahle kahle ungathini ngalokhu okukhulunywa yi-SADC ukuthi ukhethwa luqhutshwa ngemfanelo lokukhulunywa libandla le-CCC
ukhetho lonke olwenzakalayo akuswelakali okodwa okubili okungahambi kuhle kodwa ngeke lokho kube yinto esingayenza ukuthi ukhetho lonke luchithwe loko lezo zisolo eziningi ezihanjiswa emakhothi mhlawumbe kungaba yikho kwenza ukuthi kungalungiselelwa ngokupheleleyo lokho kwakuqali ngeZimbabwe lakho e-America kuyayenzakala siyabona uTrump kathesi bayabotshwa kuyani kuyani kodwa lokho akuzange kwenze ukuthi ukhetho lwabo olwayenzakalayo lube lukhetho oluchithwayo so iZimbabwe akumelanga ukuthi ifakelwe ama-standards angazange asebenze noma ngaphi ngoba nxa kube le-challenge singathi kube lokunye ukuthizela okungahambanga kuhle akuyabe kungathi ukuthi uthekhetho lonke sekumele kuphithwe kuyabe kuza kumele kunanzelelwe ukuthi lokhu lalokhu yinto esingazenza kuhle sesiya phambili kutho ukuthi phela nebandla eliyabe libusa lalo liyakwanisa ukuthi ngomva kokhetho lonalo luyabe soluphindile bangabona ukuthi mhlawumbe akuphumanga lokho abakufunayo laba bathi kuqaliswa kambe sesingahlala sisenza ukhetho siqalisa sichitha sihlanyele siqubule sihlanyele siqubule akungeke kube yinsimo engavunwa le njenginje mina ngiyisakhamuzi se-Country Park saphuma ngokuningi bethu sakhankasela uminister of finance umtulunci ukuthi abe ngumember of parliament lakhathensi kube kokubuhlungu ezinhlizweni ngoba ube ngumuntu ekade sibona ukuthi uzasilethela ingqubekelo phambili kodwa sikuvumile ngoba lukhetho kube ukukhetha kwabantu ngeke sithi kuqaliswe kutsha ngokuthi thina ekade simfuna njalo kade simkhangela nokuthi anqobe asenzile ingqubekelo phambili akasaphumelelanga abantu yikho ababukhethileyo siyavuma lokho siqhubekele phambili.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT osekubandla le-ZANU-PF obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje obekhokhela iqula labazohlola ukhetho abomanyano we-SADC umnumzana Nevas Mumba wethule amazwi okuthi kuza kuba lokhetho olutsha eZimbabwe kodwa inkundla yokuxhumana e-X eyayithiwa yiTwitter imsuse kulinkundla. Lokhu kwenzakala ibandla le-CCC lisithi alamukeli impumela yokhetho njalo lifuna ukuthi kwenziwe ukhetho kakutsha. Okuningi sikuzwene kuntathela izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Ostalos Gift Siziba emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eBelvedere eHarare.
Sikuveze sobala ukubana i-election elayenzwa mhla ka-23 aliyenzwanga ngendlela esemthethweni. Abantu babetshaywa, abantu babelinyazwa, i-voters roll yayingekho ngendlela esemthethweni. So i-solution okufanele yenza le ukubana iZimbabwe iyeqalisa kutsha ukhetho lonke ukubana kuye kube le leadership evela ebantwini, evela ebantwini njalo evela process evunyelwane ngabantu bonke. So kufanele ukuthi isathi kule African Union besincedise ukubana sibe nenhlelo egcina i-constitution yeZimbabwe nomthetho welizwe eZimbabwe nekuswaba.
Kodwa abezanu-PF bathi lokho yikudlala ngesikhathi sabantu njengoba ukhetho solwenziwa lwadlula kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu-PF umnumzana Farai Marapira uyakusekela lokho.
It is very very unfortunate and very very irresponsible. I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves.
Abenhlanganiso ezimeleyo ebihlola ukuqhutshwa kokhetho e-Civic Society and Churches Joint Forum CSCJF bathi basuthisekile ukuba lolu khetho luqhutshwe ngendlela ngakho akula isizathu sokuba kuqhutshwe olunye njalo. Obekhokhela iqula lalenhlanganiso unkosikazi Abigail Mumpambi utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe eButterfly Gardens eHarare lamhla ukuba okusalayo ukuba abantu basebenzisane.
Ukuthi abantu beZimbabwe kumele sibambane njalo sinanzelele ukuthi lalo olandelayo esingathi kwesinye isikhathi udliwe akakho umuntu odliweyo lapha besincintisana kuphela ngedemokrasi. Okusalayo kuqakathekile abantu bona bamvotheleyo bayatshengisa ukuthi hayi bakithi elizweni kule demokrasi masingabi ikapu lemidiya kazihambeni ukuthi abantu babambane.
Okuyinto esekelwe njalo ngesinye isiphathamandla se-CSCJF umfundisi Angleston Sibanda othi osekudingakala ukuthi inhlangothi zombili zisebenzisane ukuthuthukisa ilizwe hatshi kube lokhe kudonselanwa.
Into eqakathekileyo ukuthi odliweyo akamelanga alahle, lo nqobileyo angazitheli ukuthi yena unqobile somele agijime abaleke le bhodo nyanga 7 sale gori yebhodo ukuthi sokule bhodo lilenyama lo nqobile osebaleka le bhodo xa sintaba yedwa ilizwe lelingelethu sonke.
Umsekeli kamgcini sihlalo wezeki umnumzana Rodney Kiwa utshele intatheli zindaba ngaphambilini ukuthi ikomishini yakhe ibambe lolu khetho ngemfanelo kungelani lenkinga ezinlutshwana zokuphuza kwamaphepha okuvota endaweni ezinjengeHarare, Bulawayo leManicaland. Ekubuzweni izintatheli zindaba ukuthi bazakhweza lolu daba emthethwandaba na ukuthi luqhutshwe njalo ukhetho, abe-CCC kabenelisanga ukupha impendulo ebalulekileyo. usiziba walile njalo kuphendula umbuzo othi amalunga ebandla lakhe anqobe ukukhetho lokudinga abameli edalela eParliament bazathatha naye izikhundla zabo kumbe bazakhalala. Izeki yazise ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF nguye onqobe ukukhetho lwalonyaka, ngakho ke uzobusa okweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Ukhetho olweZimbabwe lusolwa ngabenhlanganiso ezinje ngeSADC, African Union, COMESA, European Union, uhulumende weMelika lezinye. Lanxa impumela yalolukhetho isolwa ngabanye, kuleyinye inkokheli yamazwe awezwekazi leAfrika ezinje ngomongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa, umongameli Samia Sululu Hassan wele Tanzania labanye asebethule amazwe okutshayela ihlombe uMnangagwa ngokunqoba kulolukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli wele South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa usekhuthaze ukuthi abangavumelani lempumela yokhetho lweZimbabwe bakhonone ngokusemthethweni, hathi ukwenza udlakela. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi abanini bamahotela lezinye indawo sebelaywe libandla leZANU PF ukuthi bengazavumela ibandla leCCC ukuthi lenze imihlangano yalo kulezindawo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ninjani, igama lami ngulikwa Moyo. Ubaba lo wayengafuni ukuphuma esikhundleni eloke bulala ilizwe esiya phambili leZANU PF yakhe. Utheni abantwana tesibafundile bahlele ekhaya basuka emakhaya besiya kwamanye amazwe uyakujabulela lokhu ukuthi bezoba ngodaka boy befundile. Umuntu ongutitsha umthole ukuthana namasimbe ezinje engugarden boy. Ubona ukuzwa njani yena enhlizweni yakhe engathi lozakhe uJesu wathi mayifika kuye kodwa wabisele iminikelo wayiqilibezela abantu ezandleni zabo. Wayeyena engafuni ukuthi lobu buqili bakho benzayo ebunikeze abanye abantu. Ngiyabonga Studio 7. Kafundi ukuhlakanipha ebe ngumuntu omdala okhulileyo engabe ngumuntu omdala ongalangqondo.
Salibonani basakazi beStudio 7, yalibingelela labalaleli. Siyabonga abantu abalindayo amaphepha okuphuza ukubuya balinda bavota noma abanye bakhala. Kumele libe kwazi ukubana ifazi idlala indima enkulu. Izeki yakhuluma yathi siprintile amaphepha isiredi ukuthi ivote, kodwa kuthe sokuyideka ukuvota amaphepha angabi khona. Kwakhanya sokungani sokuqalisa ukwenziwa kathi ngaze afika lethi ebantwini. Ifazi sithethe amaphepha ehambe emashonaland yavotela abantu, and abantu bakukhuluma khona ukuba khala ukuthi thina kasivota ngasatshela ukuthi sesivotile. Sathathelwa izithupha. IZANU PF ayifi yawina free and fair election eZimbabwe. Lokho yinto abayaziyo. That's why engafuni ukufaka ama reforms. Awusoze uthi uyi winning team uyesaba ukwenza izinto ezisegcikeni, ngoba nxa ukwazi ukuthi ngiyi winning team kumele uyenze izinto eziright phela njenge winning team. But iZANU PF ukuze libonde ngamagwadi, basebenzisa amapolice ukubopha amalunga ethu, besebenzisa amapolice ukwethusela abantu, bengena emzini abantu bethisa imizi. Sibona imizi sitshe emajournaland le i winning team kambe ngathisa imizi, but baforce abantu ukuthi babavotele ngenkani. Umuntu kafoswa, umuntu yenza intando yakhe. Abahloniphe amalunga abantu, behloniphe levoti labantu, bengarigi, bengayenzi isicotsi. Kuvotwe kacha eZimbabwe lapha, ngoba thina i-5 years silo Mnangagwa ukukhuluma iqiniso ukuthi sabe sesifile. Umnangagwa kulanto ayenza eZimbabwe. Ethile umbo seyakuzwa mdendo yakhala uthi uChamisa urobha abantu emathabheleleni. UChamisa ukhuluma iqiniso emathabheleleni. Wena isitori sakho sifile ngokusitela ngo-grand plan lamabhoda la kuhlangana. Ayisikho esikufunayo thina njengabantu bemathabheleleni, thina sifuna imisebenzi.
Studio 7, Studio 7, ninjani, ninjani nonke ngapha? Hayi, sekwenzakele leke kwadlula, kodwa singathi ngamanye amagama hayi, it's a blessing in disguise. Sekufuzeke manje abantu baseZimbabwe babone ukuthi ama elections akakawali abalethele lutho. Into esikhona manje sokuthi it's fire by fire, yiyo into esele manje ukuthi nje ukuthi iZimbabwe zikhulule sekufuneka nje fire by fire. Yeah, ngoba manje laba abantu nje bazimisela ukuthi nje baququde izwe lize liguqe phansi ngamadolo, vele kwamanje belikuqe phansi ngamadolo. wafundi vele balishiye bese kuumlotha manje before liba umlotha sokufuze manje amazimbabwe siphakame siphakame sifuna ukubazwisa lento abasizwisa yona ngoba niyazi abantu bezana ngeke bayimele lento abayenza kithi mase siyenza kuba ngeke bayimele lena konke kwabo background yokana mase siwenza kuba ngeke bakumele hayi bazobona umthetho phansi this time ke that is the alternative kuphela ya ufuze nje ubonakala ukuthi hayi ivota lisasisi sokufuneka manje fire by fire. Okay,
Studio 7 linjani basakaza kahle abalalela abahle awezwakala umongameli weSouth Africa uRamaphosa umuntu uchayela umnangagwa izandla ukuthi uyenzeni yini enze umnangagwa echazwa abantu echaza laye uRamaphosa amakhehla lawo yini into eyenze umnangagwa ongathi ukuthiwa uchayela ihlombe umnangagwa erobha abantu egcekeni nje yini ukuthiwa uchayela ihlombe sihamba sothatha abanye abafowethu le ezimbabwe sifike sogcwala la eSouth Africa khona bezabona ukuthi akudlalwa la asijwayela kayo la makhehla la
Studio 7 unjani nabalaleli bakho konke nabasakazi ngihlekizwa lezi zithutha lezi zisapoti ZANU-PF kambe ungasapoti cancer ZANU-PF yi-cancer 1980 into okuyingisa esihlalweni zobukhosi hayi into eyenza isiyo esithethe ukuthi ilungise yona idlala kokukhona qede njengemvukuzane so izithutha lezanto ezisapota lokuthi ukhethe luhambe kahle shame kakhulu umuntu osapoti zanuphana osapoti i-cancer iloku isidla iloku isidla isidla kuqeda kodwa lokhu ujabulela wena sithutha
e-studio 7 kubasakazi bethu abahle kunye nabalaleli eniyaphila kodwa ngezindawo ngezindawo la elikhona ngiyalibingelela ngokukhulu ukugwada ngingasho ukuthi ngithini kodwa umlayezo engidlulisa kini namhlanje yilo ukuthi sina siyiyouth iZANU-PF wasayifuni siyabona amaqhinga baqilibezela ukhetho bathi yengcono okuphindwe kodwa into esingayifuni ukuthi nayo siyiyouth into esingasayifuni kahle kahle yizani iZANU-PF kwasayif and into eyenziwa iZANU-PF le nesadik nabanye nje abasekeli bayo bonke abegold mafia uma lingayiboni izoba inkinga kakhulu cause kodwa lithi ugcine sokuliwa sizolwa laphana siye laphana kuliwe kabuhlungabe enye indlela yokuthi futhi angeke ngize ngichaze nokuyazi ukuthi izoba into kanjani kuyochitha igazi lapha cause into esingasayifuni ngumbuso wezano umbuso locindezelo iZANU-PF ayikho nje into engasiza ngayo ngisho noma nanini ayikho amathuba omsebenzi ezofire create amathuba omsebenzi into nje esingayifuni lapha eParliament izana kuzoba nzima kakhulu uma ngayo izana ngabuyela futhi embusweni kuzoba nzima kakhulu ayikancane ngeke size siyivumele into le ngithula kancane angeke lokho ututhwa abahlala besitshela bethi yeke uvuka igugura wondi yeke uyoliwa yeke abantu bayoyitshisela imizi yeke wathi ngcono kuliwe uma kuliwa kuyafanana manje ongasikufayi kuyini kuze kube nini siphila kwamanye amazwi lokho esiphila sihamba sicelela ukuthi yeke sicela libancanise kancane kungenziwa kuphi ngoba sinendawo yokuhlala yithi eZimbabwe hayi no akuliwe uma kuliwa kuyafanana
yani Studio 7 yani bo Chris Gandhi hayi ukhetho luhambe kuvi luhambe kuvi sebethi wawinile abadliweyo abanye bezanda kwayisezosokola kuleli lizwe leli hayi hayi lukhetho lolu aluhambanga kahle lolu sebeqalile into yabo kurobha le kodwa into enjabulisayo i-1 emathebeleni ukuthi badliwe nangakune kibo lelo ehala lemashonaland unendaweni yakuba kuyacaca ukuthi lamazwayo emavili ubonile nala ukuthi ngarobha kuleli indawo engapho kwebe umsindo awona kibo lemashonaland anyabonga ngabe mude kakhulu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 amazwi la ke ahle asiqinisa ke kuhlelo lwethulwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko besilazo kuqhamuka inkulumo phezu kodaba lokuthi impumela ingemukelwa kuzenziwa na ukhetho kakutsha kumbe hatshi ibandla lezano PF njengenhlala yenza libuthe izihlalo zesigaba seMathepeleland South kanti kuyini kubangela ukuthi lesi sigaba sihlale sisiya kuzano PF amapolisa asexwayise uZulu ukuthi engalokothi ajengisele ngodlakela izitaladeni kumbe abuthane ngaphandle kwemvumo esithi abazatholakala besenza lokhu bazawukhomba olotshwala.
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingaya ke nxa lifuna ukuzwa njalo indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lilalele ezinye ngo 7:30 ntambama.